Abafundisi bakhulekele uBush wayengumongameli wakwelemelika wathi abanye abantu bancoma okumangalisayo imisebenzi yakhe ngesikhathi engumongameli kusukela ngomnyaka ka-1989 kusiyafika umnyaka ka-1993. Kwakwenziwa konke lokhu isidumbu sikaBush besiseCapitol Rotunda eWashington DC lapho abantu abamvalise khona. Abaningi bathi uBush wayeyindoda ehloniphekayo njalo eyayikhathalela uZulu. Umnumzana Mike Pence, umsekeli kamongameli, uthi uBush wayesenza imisebenzi ebukekayo.
His example will always inspire, and his lifetime of service will be enshrined in the hearts of the American people forever.
Okwenziwa nguBush kuzahlala kusenhliziyweni zabantu. Wayelomusa okumangalisayo okwakubonwa ngabantu bonke abahlangana laye.
There was a kindness about the man that was evident to everyone who ever met him.
UBush uzangcwatshwa eTexas lapho kukhangelelwe ukuthi kuzabe kulabantu abambalwa abagoqela umndeni wakhe. EleZimbabwe limkhumbula ngani uBush? Ukuze sizwe ngalokhu siqoqele lomnumzana Thandeko Zinto Mkandla, ingcwethi kwezombusazwe.
Into engiyazi kakhulu ngaye yimpi leyanothwa ngu-Operation Desert Storm. Lapha ahlasela khona esiya eKuwait, ehlasela i-Iraq ukuthi ayiphume. Into engayikholisa kakhulu ngaleso sikhathi yaba yikuthi wanika indoda ensundu uGeneral Colin Powell ukuthi abe nguye olawula lowo mkhankaso, waze wabuya esevela empini undodalwana waphakanyiswa. Ngathi-ke kimi empilweni ngibona ngathi waba ngomunye wabantu abatshengisela ukuthi la bantu abamnyama labo balakho ukwenza izinto ezibalulekileyo. Njalo-ke lekupheleni kwalo kuthiwa yi-Cold War wenelisa ukuthi umhlaba wonke nje jikelele ube lokuthula, azange agijime abe lamawala. Angizibuza ukuthi kambe ngabe kwakungamadoda abo-Ronald Reagan, ngabe umhlaba wabanjani. Ngathi ngamafitshane-ke ye wenza sibe izinto ezibalulekileyo lanxa nje okunye engingakuswela ngaye yikuthi ukhanye ngathi ubandlulo lwe-South Africa i-apartheid wayengathi hhayi akiqedisisi njengathi. Kodwa kukho konke lokhu waba yindoda emadodeni yaletha ukuthula emhlabeni wonke, ngoba aluba o-Iraq bavunyele ukuthatha amazwe la alamafutha engxenye umhlaba wawuzahamba ncele. Ngathi-ke hhayi wazama-ke laye.
Yes, ngathi-ke ungamqathanisa lobani nxa sukhangele ngamafitshane khona?
Ngamqathanisa la madoda angaphambili ngale emhlabeni kubo-old stage, amadoda yabo-Winston Churchill ababe lo mbono wawubona khatshana ukuthi ilizwe elilodwa kumbe amazwe amabili alakho ukuthelela ukuhlala kahle kumbe ungahlali kahle kwamanye amazwe. Yiko laba engamfaka khona sibule ukuthi laba amahlongandlebe la anjengabonaba bonosadam Hussein labo bafakwe endaweni yabo. Yebo kambe kungaba kubuhlasekuselizweni lakhe, kodwa nxa umuntu eselizweni lakhe esenza izinto ezimbi ebantwini bakhe lakubomakhelwane, hhayi kumele ajezise. Ngamfaka khonapho amadoda lana agcina egijimisa uHitler ukuthi umhlaba mbeli umhlaba wonke jikelele kube lokuthula.
Kulenkokheli yamazwe atshiyeneyo ekade ithe gwaqa lapho kade kukhalelwa khona uBush. Kuthi-ke ngesikhathi esifanayo bekulabantu ababekhokhela elemelika abanjengomnumzana Barack Obama. Ngimele iStudio 7 ngise-Washington DC, ngingoGibbs Dube.